Iningi lezakhamizi kulesi sabelo libhekane lendlala embi, njalo inkokheli yezigaba ithi ukwenza umumo ube mubi kakhulu yikuqonga mahlayana kwentengo yokudla okugoqela impuphu lomumbu. Isaka lomumbu eziphaleni zeGrain Marketing Board libiza phosa amadola alikhulu lethumi elilodwa $110 okuyintengo enganeliswa ngabaningi. Ngakho amakhansila akulumango athi uhulumende kumele engeze uncedo lokudla kuzakhamizi ngokuphuthuma. Amakhansila la ebekhuluma emhlanganweni ogoqwe ngumsakazi weVoice of America Studio 7 usebenzelana lenhlanganiso yeMedia Center ngolwesibili eGwanda. Ukhansila kaWard 17 eFumukwe eGwanda South, umnumzana Ephraim Nathi, uthi ziningi izakhamizi ezihlaselwe indlala ezidinga usizo.
Uhulumende ulayo imizamo eyokuthi ancedise abantu abadubekileyo sinamabanarebo ngokudla. Iluba besilela asobonke abakutholayo, balutshwane abakutholayo, kodwa baningi abakuswelayo. Kusho ukuthi kule midinga kule mfuno sibile khona ukuthi abantu bazuze ukudla.
Omunye njalo ukhansila unkosikazi Lobukhosi Malila omela uWard 4 eStanmore eGwanda North uthi ngaphandle kokusilela kokudla izakhamizi sezithola amagabha avuzayo ngenxa yokuswelakala kwamanzi.
Kulezinye indawo esisuka kizo ezinamadwala, khathesi abantu bajiye vele balayinile emanzini, izikotsho zangkhona zithi zinani. Khona engani singenzelwa amadamu abe maningi. Uhulumende angasenzela amadamu abe maningi, singenelisa lathi ukuthi sibe le-water pipe system, ingasincedisa kakhulu.
Amazi kakhansila Malila lakakhansila Nathi agcizelelwe isakhamuzi unkosikazi siphathisi wenkalo wesilikwe, yena othi ngempela umangoyisela leziko emzini eminingi.
Indlala ibhahile lapha kwelakithi eGwanda North. Into emangalisayo ukuthi indlala inkulu ingaka, la mabele lawo kade siwathenge GMB akhwelile. Wona ukubuya umumbu busabuya uhlangene sibili lenyawuthi, kodwa akhwelile ngoba subiza $106 usufaka le-transport $113. Inkomo sezicakile ziwesi ziyacuba, abangazange banelise ukuthenga stock feed vele sokuqalisela ukuhlinzwa sibili.
Umqondisi wenhlanganiso emela abesifazana bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Juliet Kiwane uthi loba isimo sesisibi kakhulu emakhaya, uhulumende ukhanya ezigoqele izandla nje.
Uhulumende uncedisa ngani ezintweni azifaka ku-constitution ukuthi yizo okumele ziphakamise ubuntu bomuntu esithi ngamalungelo abantu, ama-rights. Sikhangele ezempilakahle, sikhangele ezokudla, sikhangele amanzi, sikhangele khona ukuqhatshwa nje kwabantu, sikhangele lemfundo yabantwana. Kuyasilela kakhulu, kumbe sithi asingasiboni isandla sikahulumente.
Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi abantu abayizigidi phose eziyisithupha 5.7 million bazafuna uncedo lokudla elizweni lonke jikelele kusukela manje kuze kuyefika isikhathi sokufuna ngomnyaka ozayo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.